kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane le-COVID liyehla kodwa ke alehli ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abe lebanga engekho duzane lomunye, njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela-ke behlangana.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe, asoze na zibangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le-coronavirus?
Ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask, lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini, siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba ingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limeme theke unjalo lele le-COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imilayo leyi ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona, esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo kumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa yikuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu toli vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli umkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.